Amalungu ebangelezana uPF abalisa umnomzana Redon Pofu obefuna ukuncintisa ukhetho lwe-Senate eGwanda kanye nomnumzana Lungisani Ncube obefuna ukuncintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eGwanda North amangele laphethola ukuthi amabizo abo kawakho emaphepheni okuvotela ama-ballot papers okudala ukukhonona kwabo kanye labalandeli babo. Lobanje lolu khetho bekumele kuqale ekuseni ngehola lesikhombisa kuze kwathaya ihola lethumi kulo uxokozelo emahofisini ebandla le-ZANU-PF eGwanda lapho amapholisa abegcwele khona elindele ukuyancedisa ekuvoteni. Esikolo seJawunda kuze kwabasemini abalandeli bebandla le-ZANU-PF belokhu belinde ukuvota kodwa kungela amaphepha okuvotisa. Umnumzana Redon Pofu ubikelela umsakazi ukuthi ngasangenanga ukhetho ngoba ibizo lakhe lingekho njalo uzamelela ukuza ngeziphathamandla imbangela yokuqiwa kwebizo lakhe.
Hayi khona sawuza ama-results khathi esambama sebekommenta laba abanye babakhangeleyo ama-supervisors ngoba vele asaphiyanga enu awulekile from them by this evening ukuthi weforward kwenu.
Emaphandleni abalisa eGwanda South le-North ukuvota kuphuzile ukuqalisa kodwa bekusobala ukuthi abancintisayo bebethwala abalandeli babo besiye lapho bekuvotelwa khona. E-Bedbridge East ukuvota kubikwa kuqale ngehola lesihlanu ntambama esikolo seWembe High. Ukhetho lwamaprimary awe-ZANU-PF ezansi emandebeleni lungena ngamalungu amaningi kakhulu njalo utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo uthi uZulu ukhokwe ngumbuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-ZANU-PF lithe ukuvotwa kuzavala lamhlanje ntambama kodwa ngenxa yengxabangxoza ebekhona lulakho ukuqhubeka kwezinye indawo kuze kube sebusuku. Impumela yalolu khetho ikhangelelwe njalo lamhlanje busuku. Ngingu-Albert Ncube ondaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.